sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 Mbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
akufuzanga ukuthi abanemali babe bodwa, abanganamali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-one, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngobulawayo City Council usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungu ethu.
I-Council yedolobho lakobulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo wokuzivikela ekuthelelwaneni kwegcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Kusenjalo ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni lase-Victoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, kodwa uZulu uthi ukungaphumeli egcekeni kwakhe kuveza ukuba engabe ebelungiselela iziphathamandla zakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uvumele ukungemva kwemibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini yokuthi uhulumende usesakha isibhedlela eHarare lapho kuzelashwa khona inkokheli yebandla leZANU-PF eyabe ifunyene lomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu ngombiko awethule enkundleni ye-Twitter ekhasini lomsakazi we-ZBC esithi isibhedlela lesi sizakwelapha wonke umuntu, njalo inkampani esakunda Holdings eqondiswa uMnumzana Kuda Kwashe Takwirei yiyo ezaphathisa ngoncedo lokulungisisa lezi zibhedlela. Kodwa izakhamuzi zeHarare ezifana loMnumzana Walter Sikinya zithi uhulumende kakumelanga abe lenketa betshabi ngoba umkhuhlane we-coronavirus kawulani lombala loba isimo somuntu.
Abantu siyafana sonke, akufuzanga ukuthi abanemali babe bodwa, abanganamali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-one, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Okusekelwe ngumnumzana Nixon Nyikadzini onobhala kwe-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Udubu esilawo vele ngokuthi i-government lethu kayisilaleli. Into le yokuthi wena uyabayekela isibhedlela sabantu vele ocabanga ukuthi bazokwanisa ukuthi behle befike kona bebhadele imali awenzi.
Umnumzana Thulani Mswelanto olwela amalungelo oluntu yena uthi lesi ayisizo sikhathi sokuthi uhulumende adlale ngempilo zabantu.
Lokhu esikubonayo ukuthi uhulumende wethu akathandi bantu bakhe. Uhulumende wethu uhulumende ofuna ukuzinceda yena wodwa. Sikhangela umongameli welizwe lama-ministers akhe. Singaphuma khonapho engeni labantu abasebusiness sector manje, laba abasebenza lo hulumeni. Abanye bonke bathi bona sithi kungcono siyokufa e-Wilkins Hospital.
Umnumzana Normal Dube isakhamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo kwamanje kuthi uZulu azivikele ngokuhlala emakhaya ephila impilo elokuhlanzeka kulokumelela ukuya esibhedlela.
Athinga nje ukulibhakethi lokuyana kulethepu ukuthi nxa uphandle laphana abantwana bevela phandle u-eva ongena endlini, ngiqalise ukugeza izandla masiphakathi endlini amanzi sonathi asanathi amanzi avele futhi sisinathi amanzi awumi lowa manzi esinjani esiswanatha these days. So umuntu angaphuma phandle weye toilet umbuya ngaphi? Kumele phenduke njani? Igezi izandleka kangeni nje.
Ngasenelisanga ukukhuluma lomnumzana ubhadaya moyo umphathintambo wezempila kahle, kodwa ugwatsha lwakhe lutshele umsakazo we-ZBC ukuba isibhedlela esilungiswa yisakunda Holdings sizanceda ukwelapha uZulu wonke. Inkampani yesakunda Holdings ethengisa amafutha ezimota ithi izafaka imali enhlanganisweni eye-Rock Foundation lesibhedlela se-St. Anne's yokuncedisa uhulumende emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kuyakuthi kufika uLwesithathu lweviki ezayo esisodwa salezi zibhedlela sibikwa siyabe sesilungele ukuphathisa abayabe sebe lomkhuhlane. EleZimbabwe libhekane lobunzima besimo esibi ezibhedlela ngoba uhulumende usele minyaka ethile engabeki imali eneleyo kumsebenzi wezempilakahle, ikakhulu khathesi sekubhekane lokusabalala kwegcikwane le-COVID-19 eseliqede inkulungwane zabantu emazweni aphesheya agoqela ele-China, Italy, iMelika lamanye. EZimbabwe leli gciwane selithethe umphefuno womuntu oyedwa uZororo Magamba kulababili asebefunyenwe belalo. Imibiko engavezwanga nguhulumende itshengisa ukuba kungaba labantu abaningi abangafunyanwanga beli gciwane le-COVID-19 ibhedlela esithenjiweyo eseku-Queen's eHarare asilungelanga ukuphatha abagulayo ngoba singela michina elungele ukulondoloza impilo zabantu. Kusenjalo odokotela beZimbabwe Doctors Association labongi beZimbabwe Nurses Association Zina sebethule imbiko ethi kababuyele emsebenzini nxa kungela zembatho zokubavikela ukuthi bengathatheli imikhuhlane ezinjengama-gloves lama-maski. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. UZulu waleli dolobho yena ukhathazekile ngokuthi isibhedlela se-Thorn Grove isolation ward lokhe singalungisiswanga ukuba selaphe kumbe ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwemukela labo abahlolwa i-coronavirus kayila michina lempahla engasetshenziswa yizisebenzi zempila kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kusasa ikhangelele ukuthola imithi esibhedlela semithi sikahulumende. Ukuthengiswa kwempahla ezindala lezintsha sokumisiwe edolobheni. Abafelweyo sebevunyelwa ukuyabeka umufi bengamachumi amathathu kuphela. Umqondisi weBulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi ikhansili ithethe inyathela elihle, kodwa abaphila ngokuzisebenza bethengisa bazaphila nzima.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngoBulawayo City Council, siyazi ukuthi lo ngomonakalo omhlaba wonke jikelele. Ngokunjalo ke kumele sibambisane sibonisane ukuthi hayi ke singenza mzamo bani usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungu ethu. Ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu bathole okungama ozimadlana okuncane.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Linda Sibanda uncome inyathela le-council kodwa ethi lizakhama abaningi.
Hayi, mina i-council imbona ngani isinqumo siyithetheyo, isinqumo esilungileyo lanxa nje sikhanya ngani siyasincindezela njengabantu beZimbabwe. Njengakithi ngapha emhlubulweni wakithi siyabona ukuthi into ziminjani, so kukhanya ngani ungabe kusincindezela, kodwa njalo singakhangela ngekwezempila kahle. Lakho mbona ngani ngumqondo olungileyo owenziwe yi-council, ngoba sonke akula muntu ofuna ukugula, akula muntu ofuna ukufa.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lihle inyathela elithethwe nguhulumende weZimbabwe, i-council lohulumende weSouth Africa, loba kuza kuba nzima ukuthumela impahla ekhaya.
Siyakwamukela ukuvalwa kweborder phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Lokho kuzakwenza ukuthi kungabi lomthelela wegcikwane. Mhlawumbe zikhona izalwane zaseZimbabwe ezingabe zilegcikwane ngoba lapha eSouth Africa inani labantu abalele gcikwane selidlule 700. Uvalo esilalwe ukuthi abantu bengavunyelwa ukuhamba eZimbabwe bengagcina bethelela abantu emakhaya. Kuzahlupha ukuthumela impahla ekhaya. Kodwa sicabanga ukuthi yobuhlungu omele sibuze nxa kuyukuthi sifisa ukuthi leli gcikwane le-coronavirus liphele nabona.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi ukuvalwa kwamanzi kuzamemethekisa igcikwane le-COVID-19.
In 96 hours when I leave water rationing, I hambelane ngesimo sesikhangela ukuthi sixwayise ukuthi sigeze izandla ama 20 seconds. So it's one of the things sibili uhulumende amelele ukukhangela singasabali i-council ukuthi long term solution ivele ithini ngamanzi lapha ngoba singaze sithi corona sidlulile sizabolwa yi-cholera thina siseleyo.
Isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amathumi amathathu. Okwamanje akulamuntu ogcinwe khona njalo amalunga edalele parliamente athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda, konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle zikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, eWorld Health Organization, ithi akukabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Izisebenzi zekhansili ezizithweleyo seziphiwe ikhefu lokuyahlala emakhaya. Ikhansili ichaze ukuba kunzima ukumisa imisebenzi yokulungiswa kwezimpompi zamanzi edolobheni ngoba belandela imithetho yebhanga yokuphela kohlelo lolu. Ikhansili igcizelele njalo ukuba uzulu alandele izimiso zikahulumende zokuzivikela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise inengi edolobheni le-Victoria Falls, lapho inengi elithembe imali evela kwabathekelela leli dolobho. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Lawrence Ndiweni okule bhizimusi edolobheni le-Victoria Falls.
E-Victoria Falls, hayi umkhankaso we-coronavirus uyaqhubeka uyaphambili. Abantu bayacetshiswa ngokubana babe bangahlali ngama-groups bahlale ngama-groups less than 50 lema-church layo zonke izindawo. Kodwa abantu uyabazisisa abantu basayithatha lula le ndaba kodwa bakayiboni ingozi yabo esiyikhangelela lokho esikubonayo kwezinye izindawo. Kodwa hhayi okokuvikeleka ukhulunywa ngakho sibili ukuthi abantu bangabuthani babe qumbini ezinkulu ezindaweni nganye ngayo. Okwamabhizinisi eyi akukhulumeki lokudadewethu.
Ibhizimusi iqhubeka njani khona ngapho eFollows?
Ibhizinisi sonke especially in the tourism industry hayi is dead. Akula since ngafika embalini yami eVictoria Falls sokufana ukuthi sempini. Ngesikhathi sempi it was just like that. La manje coronavirus day so ngani isikhathi sethu sisempini manje. Ungake ubona nje ikhiwa qo lapha lalapha. Iborder eZambia ivala izolo ukuthi izakhamuzi zingaphaphi ziye ngaphetsheya kweZambia. Kodwa okuvunyelwayo ngama-trucks kuphela ukubana ayiwanga cross. Okuningi-ningi lokhu ayisokumisiwe mpela. i-business sibili hayi kufiwe abantu sebe-retrain abama-contract workers vele basitotshiwe abaningi ama-permanent workers ama-salaries wakuthiwa bakhathile ezindaweni okufana lakimi lakho sokunjalo mpela vele izimoto zipakile zimile azisamuvi akulanto enhle in terms of business kufiwe sibili kungani kulapho engikhona ukondweni emngcwabeni le follows ngani sifele dadwethu kunjalo esikubonayo ngezamabhizimusi akulanto enhle ehambayo ngathi ngamafitshane ikhona okunyabona.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni le Victoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigaba seWashington kwelemelika sibika ukubana sesisungule uhlelo lwemfundiso kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngendlela yokuphatha izigulane eziyabe sezifunyenwe zilegciwane le-coronavirus abangamakhulu ayisithupha abazasebenza ukuncedisa umsebenzi wokulwisa leli gciwane bezinikele ukwenza lokhu kungelambadalo amavolontiya. Amalucacha eqembu labokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembu leBoko Haram babikwa bebulele amasotsha kwele Chad angaba likhulu balimaza abambalwa kuliviki kuphela okuchazwe ngumongameli Idris Deby walelo lizwe njengesehlakalo sokuhlaselwa kwezinga laphezulu embalini yalelo lizwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele mali umnumzana Somaila Sise ubikwa engabonakali enakanelwa ukubana angabe ethunjiwe labanye abalishumi lanye 11 akade ehamba labo esiyakhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Ekuqaleni kokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uhulumende ubesetheswa umlando wokuthatha lula lesi sifo. Kwezwakala umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri esithi leli gcikwane lilethwe ngumlimi ukuzojezisa abethulela uhulumende izijeziso zenotho. Yena umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe wabuthanisa abantu emhlanganweni eNyanga kuyikuthi phambilini ubethe abantu bengabuthani njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli. Kodwa kuthe kubhubhe umnumzana Zororo Makamba ebulawa yileli gcikwane, abanye bathi uhulumende usetatazela ezigwenxa emadasadasa ezama ukuthatha amanyathelo ayimele awathathe ekuqaleni kokumemetheka kwaleli gcikwane. Kambe uhulumende uyanakekela na uzulu ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus? Yena sokuthiwa wakha isibhedlela esizelapha iziphathamandla zezanu PF kuphela ezizatholakala zile gcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, okokuqala okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukubana umkhuhlane lo umkhulu kangakanani ngemva kokuthi sikhangele sabona izenzakalo ezenzakaleyo kwamanye amazwe kusukela eShayina lapho esungule khona yaya e-Europe, ku-Italy, Spain lapho osokufa abantu abaningi khona kakhulu yaya kumelika khona lesingenileka lapha kwela kithi le-Africa. Umkhuhlane lo asomkhuhlane ofuna ukubana siwuthagle ngendlela yokudividana. Lo mkhuhlane ufuna sonke sibambene, siwulisa sindawonye. Akusiyo sikhathi sokuthi wena sithi kona lo useyenzeni kumbe lo kayenzanga lokho. Uhulumende can never do enough ukubana alungiselele lo mkhuhlane. Sesikubonile emazweni esingathi ngama-first world countries, wona laba phela oMelika, o-Europe, o-China, zifile izizalwane zakhona ngale ngobuningi, noma-ke bene-technology ephambili, noma-ke i-health system zabo bezingane izinto zi-prepared and ziphambili. Kodwa lo mkhuhlane ufike wabhidlika kunjalo. Akula sibili into engayenza ubana sibuze ukuthi uhulumende sezilungiselele na. Kodwa into kumele sizibuze lona, wena lami sesizilungisele na?
Ye, uyaluza udaba Mnumzana Ncube. Wena ungathini kakhulu sikhangela imbiko lesizwayo ukubana kulesibhedlela okuthiwa siyakhelwa amalunga ezanu-PF iziphathamandla?
Kuyabe kuyivuga ngokukhulu lokho, nxa ngabe ungubaba phakathi kwekhaya kumbe ungumama kuthi kulo sizo olungaka ube lo mgani wakho lembiza yakho eyolitheka lodwa, wena lo mngakho abantwana babulawa yindlala. Uyakungubaba lo mama oyiluleka kakhulu, okuyabe kusisho ukuthi akungafanelanga leso sihlalo okiso nxa ngabe ukuhulumende. Ngokuba abantu abafakwa ezihlalweni zokubusa bafakelwa ukuthi babuze kahle, bafakelwa ukuthi basebenzele abantu, hhayi ukuthi bazisebenzele bona. Kwananzelela imkhuhlane lo khona we-COVID-19, i-coronavirus le, indlela eyenze ngakhona ilethe umehluko omkhulu ozaletha ukuthi mhlawumbe lanxa sisile, lanxa siphakathi kosizi, kodwa sifundile okukhulu, ikakhulu ababusayo, ukuthi kayisiyo yonke imkhuhlane ozagijima uye kwele-China, uye kwele-Britain, uye kwele-Melika usiya kwelashwa. Kule minye imkhuhlane lapho bangasoze bakwamukele khona ukuthi vele lugcobe khona ngayo. Ngakho-ke kumele babone ukuthi bayaha izibhedlela zayo wonke umuntu, zisebenzele wonke umuntu kunye labo, hhayi ukuthi bazegijima besiya kwelashwa ngaphandle. Ibe sengisiza-ke endabeni yokuthi uhulumende uyathinteka yini, nakube ngivume lana lobabuthuma ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokuthi abantu babe ndawonye, bacabange ndawonye, babambisane, ngokuba phela kusekufeni, kusemkhuhlaneni. Angeke sikhohlwe kodwa ukuthi yona limzamo yokuthi abantu bangaphumi baye emadolobheni, bangaphumi bahambahambe, yenziwa ibe nzima umnotho welizwe. Ubabuthuma ukuthi abantu bahlale ngekhaya, akula mpuphu. Nethemba uyakwazi khona lokho, kayikho impuphu. Ngeke abantu bahlale phansi kungela mpuphu ezindlini.
Yeah. Nanto-ke udaba Mnumzana Chuma, ungathini wena ngalokho sokukhulunywe ngubaba Ncube?
Okokuqala yisikhathi sokuthi lina intatheli zendaba lethule imbiko eqondileyo, njalo imbiko elamaqinisa. Akula sibhedlela esilungisela iZANU-PF kumbe abakhulu beZANU-PF. Into eyenzakalayo yikuthi khona ama-private players, private sector, private companies are coming up besithi hhayi njengoba sokunje lathi manini sisibuye sizoncedisa senze lokhu lalokhu lalokhu imizamo etshiyetshiyeneyo. Namhla khonapha kobulawo ngikhuluma nje kule Twitter ephumileyo iphuma kubaba uBusisa Moyo, CEO we-Renate Refinery, ekhuluma ngemizamo eyenziwa ngosomabhizinisi ukuthi singezelele ukufaka izinto ezibhedlela. Baqambe ezintathu bathi i-Tony Gqube esinayo leyi, i-ekusibeni leyana yaqaliswa ngoba bomkomo engakavulwa lase-Matterday, ecela-ke ubona ongabe ekwanisa ukuthi aphosele izandla khonapho, asiphoseleni sinebujameni aphila to business tuto. Yikho futhi okwenzakale e-Harare ngayo we-Osakunda petroleum labanye amabhizinisi babuye ndawonye bathi right, asikhangeleni isibhedlela lesana kuthiwa yi-St Ains isegirana yikatolika esavalayo lesa ukuthi mhlawumbe singavula singezelele imbheda lesinye esise-Mount Pleasant.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Ncube?
Ye, nga ngalesi sikhathi into edingakala kakhulu ukuthi uhulumende akhulume iqiniso lakho konke okufaneleyo. I-World Health Organization icacile ithi kumele bathestwe kabanzi abantu. Singahlala sithi sinabantu abathathu abagulayo kanti sinabantu asebefika 100, sinabantu abafika 400, 500 ukusiya phezulu. Singakungakhulumi iqiniso kuzaba yingozi, kube lula ukuthi igciwane ligcwale umhlaba wonke jikelele. Uhulumende kabona ukuthi zona lezo zinto ezikhulunywa ngubabuthuma ukuthi zikhona ompupho nangani babakhona ukuze abantu bangaphumi ezindlini bayekhathala. Uhulumende kabona ukuthi kuso sonke isikhathi abantu bane-transport efaneleyo. Kodwa zonke lezo zinto njengoba zedluleyo kungakabi losizi lolu esiphakathi kwalo, kunzima ukubona ukuthi kuzabe kuza kwenziwa njani.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Abantu abaningi abagoqela abafundisi bathi sesifikile isikhathi sokuthi abantu babambisane ngokulwisana lomkhuhlane owe-coronavirus kumbe i-COVID-19. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye walabo abathi kumele abantu badonse ndawonye ngumfundisi Maqhawe Ncube odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Asigcineni ukuhlanzeka endaweni zethu. Ama companies amaningi asevalile lapha eSouth Africa. Ngaleso sizathu siyalinxusa indawo zonke ukuthi siqaphele kuhambeni kwethu okulabantu khona abaningi. Siyalikhuthaza njalo kwabanelisayo ukuthi sincedane ngama mask, sifake ama mask, sithengele abadala endaweni ezehlukeneyo nalabo abanganelisiyo, kanti ke nama thermometer asiwadingeni ukuze ekuseni sibe ngabantu esizihlolayo sibone ukuthi temperature yethu imi kahle, it's not over 37 degrees.
Umfundisi Ncube uthi kumele uZulu athandaze kakhulu.
Ake sibheke kuye uJehova oyisombululo phakathi kwalesi isimo esibhekane laso.
Lokhu kusekelwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Robert Ndlovu. UNdlovu uthi okuhluphayo ukuthi abantu badinga ukudla zuko zonke ezitolo okungenza ukuthi babanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Abantu abaningi uzathola ukubana ekhaya lapha nguma siphandela balutshwana abaqhatshwe formally. So abaningi abavuka ekuseni siyathengisa lakho akuthengisayo ukuthi etholeni imali yokuthi efika ngikhaya ethole ukudla. Abantu bayakuzwisisa ukuthi kubuthana lokhu uzasibulala ngobuthana kwenu njengempukane. Kodwa now abanye sebegcina besithi right, okungcono yikuphi ukuthi ngife nihlezi endlini angifelwa ngabantwana kumbe ngithathe ichance ngiyezama ukuyakudinga.
Unkosikazi Siphiwe Sithole osebenza kwezempilakahle ekolijini le-University of Ireland uthi kulula ukuthola umkhuhlane lo.
Indlela esiwuthola ngayo usekuthini uthinte ngesandla kakhulu. Bathi izandla they are the major culprits. Ukubamba ngezandla lapho umuntu akhwehlelele khona lo lakho kumbe ukuthi akukhwehlelele, of which ukuthi akukhwehlelele ngensuku zalamhla it's an accident kukalutshwane. Okuningi okukhulu bathi about 70% ye-transmission ibuye lezandla. Ngakho into eqakathekileyo kuthiwa yikugeza izandla. Nxa ugeza izandla zijayeze ukugeza ngesepa, njalo nxa ugeza ngesepa ungenisa iminwe phakathi kweminye iminwe uzama ukuthatha isikhathi esidanyana ugeze ngamanzi agelezayo.
Abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuthi uZulu alwisane lo mkhuhlane lo eZimbabwe ngenxa yokusilela kwempuphu lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Ikansili yedolobho lakobulawayo yethule imbiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-coronavirus. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sekuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lingasithola njalo kundaba zekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.